Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
If there is a faction within ZANU-PF that is a hand in this judgment, we say the tough luck to you. We are going to intensify our fight.
Italele Supreme Court selinqume ukuba umnumzana Douglas Monzora kumele asuke esikhundleni sika mongameli webandla le MDCT.
Into eza kwethu sabaningi kodwa thina sizaqina ngoba phela safunga sathi hayi umsebenzi wokuba zintatheli yiwo kuphela siwaziyo kanti futhi yiwo sizaqhubeka siwenze.
Amagqwetha entatheli izindaba iAlpha Media Holdings uPlaced Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo yeHigh Court. Wezempila kahle sixoxa ngesifo semthambo ekhukhumeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Italele Supreme Court selinqume ukuba umnumzana Douglas Monzora kumele asuke esikhundleni sika mongameli webandla le MDCT. Ibandla leli liqhube umhlangano wokukhetha enye inkokheli ngoNcwabakazi lonyaka. Umthethwandaba uthi umnumzana Monzora owakhethwa ngomnyaka ka-2022 kungelamuntu owayencintisana laye wenza okungekho emthethweni, ngakho ke kumele esuke esikhundleni lesi. Waqala wakhethwa ngomnyaka ka-2020 lapho ayincintisana khona lo nkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mutsuri, lo mnumzana Morgan Komichi. Kwaqhamuka udlakela ngesikhathi kuvotwa. Lokhu kwabangela ukuba ngomnyaka ka-2022 angene eyedwa kukhetho kuze kuqhutshwe umhlangano we-MDCT Extraordinary Congress. Umnumzana Dan Moyo, umnumzana Mtsuri, umnumzana Gift Khanjana, nomnumzana Edward Kakora baphanyika udaba bephikisa ukukhethwa kwakhe edalele Supreme Court. UMonzora uthi kulesandla semfene kusinqumo esethulwe lidalele Supreme Court.
We will never allow anybody to intimidate us against fighting the 23rd agenda. So if there is a faction within ZANU-PF that is a hand in this judgment, we say the tough luck to you. We are going to intensify our fight against the 23rd agenda. We will never allow the emasculation of our constitution. We will never allow being bullied against defending our constitution. The MDC is a stockholder in this constitution.
Lowo ngumnumzana Douglas Monzora obexoxa lentatheli izindaba eHarare. Kodwa umnumzana Dan Moyo omele ibandla le-MDCT kwele Melika uthi kuqondile okwethulwe yi-Supreme Court.
Hayi, Supreme Court ishaya esikhaleni ngoba ludaba lwe-constitutionality lolu uNonzora uvumile even yena ku-ruling leya ukuthi uyavuma ukuthi i-Congress ka-2022 azange ihambe kahle. So lokhu asekukhuluma manje sekukuphomba ukuzama ukwenza i-defense azama ukuthi ayenze wahluleka wanqotshwa.
So nxa sekhuluma kanje Baba Moyo, lina liza kwenzani ngakho?
Umhlangano wabantu. So thina siyaconsulta labantu, siyababuza abantu ukuthi okay bafuna ukuthi senzeni at this point, and silandela bona i-direction abasinikeza yona. Thina sesiconsultile lama members ethu, lamanye ama-stakeholders abale interest. Sesibhizi siyaqoqa ukuthi next step yethu sizoyihambisa kanjani.
Libona ngazani lizaqoqa omunye yini umhlangano wokuthi lidinge inkokheli entsha kumbe?
Definitely ngoba i-judgment le isinikeze 6 months ukuthi sibe le-Congress. So kunomsebenzi omkhulu omele siwenze kusukela manje kusiyafika u-August lapho kumele simobilize ama-structures ethu from ama-wards, ama-districts, lama-provinces and then from there bese siba le-National Congress. So i-6 months le is really compressed. Akulasikhathi sokudlala, isikhathi sokuthi siqale ukusebenza sikhulumisana lama-members ethu, sisakha ama-structures ethu kakuthi.
Ye manje lizangenisa baphi abantu nxa ukuthi selisenza ikongorosi yeni leyi? Laba bakuMonzola labo bazangena kumbe lazenzela okweni lodwa?
Hayi, thina sila problem nemember ye-MDC. Ma uyi-member ye-MDC siya-understand ukuthi kungenzeka ukuthi walahleke kulandela uMonzola ngoba wawucabanga ukuthi yindlela yakhona. So asila thina asila problem le membership yethu. I-problem esilayo bekuyi-leadership kaMonzola le eyangena ngokungqondongqondo engazange ilandele umthetho we-constitution yethu. Okokuthi sizofaka bani ku-Congress, i-Congress i-MDC isebenza kanje dube ithi nguchazela. Iqala phansi kuma-lower structures, ama-ward. Ama-ward a-electa ama-leaders wabo. And then ama-wards wonke abesehlangana bese-electa ama-districts. Ama-leaders lawa kuma-districts bahlangane bese be-electa ama-province. And then ama-province yiwo ase-nominator ama-leaders aya ku-Congress. Ayisukeli from top down, isukela from bottom up.
Lowo ke ngumnumzana Dan Moyo okhokhela ibandla le-MDCT eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia khonapha eMelika. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-P F ngalolu daba.
Isandla se-ZANU-P F angisiboni lapho ngoba sikhangelela isinqumo sedalela ukuqala saphuma sisithi akukhethwe inkokheli eyiyo ezakhethwa, hayi khona lo ababezingenela ngevikoroni. Wabe silwa izimpi zabo khona ngale ku-opposition ku-MDC lakathi esibaloku bezilweni impi. Ambondi ZANU-PF lesandla khonapha.
Kutsho ngani baba Gawule ukuthi ibandla le-ZANU-PF alilasandla kulokhu?
Ngoba kathesi khonokho akubekutshoyo ikuthi asazi ukuthi kumbe bakhuluma ngokuthi i-Congress liyana yiyo engaqhubanga ukhetho olukhululekileyo. Kodwa engikwaziyo ukuthi lapha uMonzola laye kangimsoli, uMonzola uqondile ngoba kwakuthiwe khona akugcwaliseki ngokukhethwa umkokheli wephathi ngaleso sikhathi ngoba kwakungelaye, wayengekho umuntu owayesekhethiwe ngokulandela isisekelo sombuso webandla lelo. Ngokunjalo yikho uMonzola mbona uqondile nxa echinga esephuma esezwakala esechinga ngokuthi akuhambanga kuhle ngoba sokuphikisana kathesi lapha. Isinqumo sedali lakuqala lesakathesi okwayenzakalayo kwakukugcwalisa kanti waye kuphuzile kwaze kwafika isikhathi sanamhla.
Singathi baba Gawule, i-ZANU-PF itholani kukho konke lokhu?
I-ZANU-PF iyabhenefitha kuphela ku-confusion ekhona. Ungakhangela kwento kwesisisilo khona okwade kusenzakala, i-ZANU-PF ibhenefitha kakhulu ekutheni ibone abantu bedilize idumba labo, abantu bezihlohla on goal. Amathimu amabili adlala i-Highlanders le-Dynamos. Hayi, nansi i-Dynamos izihlohla. So uyakubona khona oko Gibbs, uyakubona kusegcekeni nje ukuthi vele izinto banabantu besebekhala ngokuthi hey, ZANU-PF lesandla laphana. Hayi, nje abantu laba bazigijimisele ukuthi bona bazibulalela iparty yabo, begijimisa imali lani begijimisa into ezinjalo. So weli lokhwana, people always blame ZANU-PF for no good reason.
Lowo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. The Voice of America. Amagqwetha entatheli izindaba ye-Alpha Media Holdings uBlessed Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo ye-High Court ephikisa isinqumo sikamantshi esokwala ukumkhulula ngemali yesibambiso i-bail. Kubika uNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Igqwetha likaMhlanga umnumzana Chris Mike utshele i-Studio 7 ukuthi bazakhweza udaba lolu emthethwandaba we-High Court kusasa kumbe ngolwesithathu ngoba kathesi basamelele amaphepha ale mininingwane yamacala etheswa uMhlanga avela enkantolo kamantshi. uMhlanga osebenzela umsakazo kamabonakude owe-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday ubotshwe ngeviki edluleyo ngomvulo. Wetheswa amacala amabili awokwethula imbiko ephehla udlakela kungxoxo azenza lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehlulekile. Ukuncitshwa kukamhlanga ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyili ngomthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu ukuze athonisiswe evela ngekhaya kusolwe kakhulu zinhlanganiso zentatheli zindaba kanye lesigodlo someli weMelika eZimbabwe. Umbiko esiwethule enkundleni ye-X, isigodlo seMelika sithe phansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe, intatheli zindaba zilelungelo lokukhululwa ngemali yebheyili nxa zibotshiwe, kanye lokwenza umsebenzi wazo zikhululekile. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists layo yethule umbiko isola ukubotshwa kukamhlanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists, umnumzana Perfect Hlongwane, uthi ezinye intatheli zindaba sezisesaba ukwenza umsebenzi wazo zikhululekile.
Akufanelanga ukuthi kube licala lentatheli zindaba ukuthi umuntu nxa engabuya emsakazweni kumbe engabuya akhulume lentatheli zindaba. Intatheli zindaba bisibhala lokho okukhulunywe ngumuntu thize. Icala selingele intatheli zindaba ke elokuthi hayi wena utshotshozela ukuthi kube lokungahlaliseki, kube lodlame. Hayi, sibona sengathi lokho akuqondile. Okufanele ukuthi kwenzakale ukuthi badinge lo owatsho leyo mbiko, hayi ukuthi kubotshwe intatheli zindaba. Yinto ezasethusa, yinto ezakwethusa abaningi, kodwa thina sizaqina ngoba phela safunga sathi hayi umsebenzi wokuba zintatheli yiwo kuphela esiwaziyo, kanti futhi yiwo esizaqhubeka siwenza.
Amazwi kaHlongwane agcizelelwe ngumnumzana Leo Munende, umkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association.
Nathi sesesaba sokufuze khathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxa lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu.
Umnini nkampani we-Alpha Media Holdings, yona elawula iphephandaba le-Newsday, ele-Standard lele-Independent kanye lomsakazo we-HSTV, umnumzana Trevor Ncube, usole kakhulu ukuncitshwa kukamhlanga ibheyili ngolwesihlanu esithi kusobala ukuthi imithethwandaba yenza intando kamongameli Mnangagwa. Kodwa unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukulandule lokhu esithi,
saka unoti wewe munhu wese arungofamba achihumana akahumana sinofanira kupa komenti.
Asikhulumi thina ngomuntu ohumanayo
ngaphandle kokuthi akhululwe i-High Court nxa amagqwetha akhe esefikise isicelo. Umhlanga uzaqhubeka evalelwe abesephenduka enkantolo kamantshi mhla ka-14. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungami Linkomo.
Umnumzana Velile Moyo unobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party uthi ulokhu evalelwe esitokisini se-Remand Prison ePlumtree. Umkhululi jele wabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree ngemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo ze-Heritage Studies. Wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ngodli ehofisini kamphathi isikolo lapho abantwana ababikwa babevalelwe khona bebuzisiswa ngamapholisa ngesehlakalo sokwala ukufundiswa iHeritage Studies. Kubikwa ukuba umantshi ubengezwa kuhle lamuhla ngakho ke kenelisanga ukuya enkantolo. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu umnumzana Moyo lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi siyileke babuDube, njengoba kunjeke sifika siyangena kobulawayo, abanye bebesuka eMangwe, abanye besuka eplumtree, bonke bezile ukuthi sizohlanganyela ke lojele ke namhlanje ke ade kufanele ukuthi kwenziwe leso sinqumo. Kodwa sithe sifika ke lapho ke sase sitshelwa ke ukuthi ke hayi ikhothi isipostponelwe ngolwesithathu mhla ka 5 okusho khona ukuthi ke ayisangenanga namhlanje siyaqhubeka ke ngolwesithathu oluzayo kuyikho esikutholiwe namhlanje ke lowa besuke sihamba uma ngomude kangaka ukuthi siyexhasa umfo wethu ophakathi ke enkantolo
sikhuluma nje kunje baba moyo ujele ungapi
sikhuluma kunje baba Dube ujele uphakathi siye sambona khona phana ke eprison yase Plumtree samthola ke ephakathi khona phana noma nje ejabulile umoya wakhe uphezulu esazi into ayilwelayo kodwa kubuhlungu kithi ngoba kula sizathu esidinga ukuthi ujele ngabe uphakathi masikhangela ke sekuze kungamaviki amathathu sekuzaze kuyengena evikini lesi-4 belokhu bengafuni ukuthi ujele bamkhuphe asazi ukuthi ke bamgcineleni njalo futhi kungani belokhu beqhubeka bepostpone njalo kasange sizwise lokuthi kungani bengazange ujele bamkhipha waya ngaphandle ukuthi ezebe ethonisiswa engaphandle
lowo ke ngumnumzana Velile Moyo onobhala jikelele webandla le-MRP obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabacebisi bakamongameli Donald Trump abathi umongameli Volodymyr Zelensky aphoselane laye aqatha iWhite House ngeviki epheleleyo kumele asuke embusweni abantu abaningi bavalelise uSam Nujoma ongcwatshwe ngempelaviki emathuneni amaqhawe kwele Namibia waba ngowakuqala unsundu owakhokhela ilizwe leli lisanda ukuthola uzivuse le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele eziphathelane lokwenzakala eMelika. Isidingo sokuqeda impi e-Ukraine, le Middle East, ukwethesa impahla zamanye amazwe intengo yama-tariffs, lokufinqa uhulumende weMelika, ngezinye zezihloko zendaba uMongameli Donald Trump, akhangelelwe ukukhuluma ngazo lapho esethula umbiko wakhe wakuqala, ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso okwesibili kusasa. Intatheli izindaba ye-VOA, uVeronica Balteros Iglesias, usethulela lolu daba, olutolikwa i-Studio 7. Njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2017, uMongameli Trump okhangelelwe ukwethula umbiko wakhe enkundleni ye-Congress kusasa. Impi ye-Russia le-Ukraine ikhangelelwe ukuba indaba egudwini kulumbiko. Kuchasiswa imizamo kahulumende wakhe eyokuba umlamlankunzi phakathi kwalabo abalwisanayo.
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war.
Ngifuna ukuthula. Asikhangelelanga ukuya empini okweminyaka elitshumi sidlala imidlalo. Sifuna ukuthula.
UMongameli Trump ulakho njalo ukuchasisela iCongress ngalapho ami khona kumpi ye-Israel leHamas lekusasa eGaza. Emhlanganweni lentatheli izindaba elenhloko kahulumende we-Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu, mhlaka 4 ngenyanga edluleyo, uMongameli Trump wathinta udaba lokuthi eleMelika lingaguqula iGaza ibe yiphecelezi Riviera of the Middle East, okutsho ukuthi ibe yindawo ebukekayo.
The United States owning that piece of land developing
ilizwe leMelika lingathatha lo mhlaba liwuthuthukise lidale inkulungwane lenkulungwane yemisebenzi konke kube kuhle kakhulu
ingcwethi zithi uMongameli Trump uzakhuluma njalo ngesizathu sokwethesa intengo yama-tariffs kwamanye amazwe unkosikazi Shannon Power O'Brien isikhwica mfundo kuzifundo eziphathelane lohulumende ekolitshini le-University of Texas e-Austin wethule umbono wakhe.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs,
ngiyakholwa kumbono wakhe, ubona engani engafaka ama-tariffs, intengo yempahla izakhuphuka ukwenzela ukuthi abahiqiza impahla bephindele kwele Melika ngendlela yokwenqabela ama-tariffs lawo. UMongameli Trump ulakho ukuzihlenga ngalapho uhulumende wakhe asolwa khona kulandela imizamo yakhe yokunciphisa imali esetshenziswa nguhulumende eyokuqeda inkohlakalo lokuchaphazwa kwemali leyo kuphungula inani lezisebenzi zikahulumende konke kusenziwa ngesiphangiphangi.
Think he's going to talk about it as a cost saving measure.
Ngibona engathi uza kuthi ukuvikela ukuchaphazwa kwemali. Ngiyakholwa ukuthi uzalincoma inyathelo alithathayo. U-Senator Elisa Slotkin weMelika wayesebenza kugatsha lwe-Central Intelligence Agency ukhethwe ukumela ibandla le-Democratic Party ekucubunguleni umbiko oza kwethulwa nguMongameli Trump. Unkosikazi O'Brien uthi mhlawumbe abantu beMelika bazalandela amazwi ka-Senator Slotkin lombiko kaMongameli Trump enkundleni zokuxhumana ebulenjini kusasa ntambama kumbe bebale imicijo emqoka embikweni wakhe ngelanga elilandelayo. Wezempilakahle lamuhla sihlolisisa umkhuhlane wemithambo ama-varicose veins. U-Anastasia Ndlovu uxoxe labanye abalesifo lesi wasethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-National Institutes of Health zithi kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% abahlaselwa yisifo lesi emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuba bangaki eZimbabwe abalomkhuhlanelo. Udokotela Edwin Mzingwane, umqondisi wezempila kahle kobulawayo uthi isimo lesi sibangelwa yikungahambi kahle kwegazi emzimbeni.
Yes, ama-varicose veins yimithambo imvama embaleni eyabe ithe yakhukhumala ehlala ikhukhumele. Ingakhukhumala ibohle, but nxa sokuthiwa ngama-varicose veins iyabe isihlala ikhukhumele ibonakala. Ingavuvuka, ingaba buhlungu kumbe ingabi buhlungu, umuntu aphile layo leyo mthambo ibilokhe ivuvuka.
Omunye wabalesi simo unkosikazi Thubelihle Nkomo.
Ukungazi kufana lokufa. Seyinesikhathi eside ngiyibona imithambo le njalo bengingazi ukuthi yelapheka. Kuba khona isikhathi lapho eluma khona ngamandla, kwesinye isikhathi uzo ibuhlungu. Sengize ngikujwayele nje.
Osakhulayo uNomthandazo Ngwenya ohlala kobulawayo uthi imithambo ekhukhumeleyo wayibona eqala ukuthomba.
Wangimangalisa ukuzibona ngisiba le mithambo etshengisa igazi ngoba ngivele ngimhlophe. Ekuhambeni kwesikhathi ngike ngazithwala ngisesibhedlela. Omongikazi bangikhuthaza ukuthi ngiyelatshwe, lamanje isinganeno kodwa ayipheli.
Unkosikazi Ntombizodwa Khumalo, umgcini sihlalo wekomithi yezempilakahle kukhansili yakobulawayo njalo engukhansila ka-Ward 23 laye ukhuluma ngesifo lesi.
Kukhona kibomama ikakhulu nanxa nje kulabobaba abalutshwana kakhulu okubakhathazayo. Kusanda kakhulu kubomama kusenziwa ikutshintsha kwehamba kwegazi le mihluzo esemzimbeni esithi ngama-hormonal. Yikho okubangela ukuthi kwande kakhulu kibomama. Lokhu kusenziwa ukuthi nxa umama beqala ukuthi baye esikhathini kumbe njalo nxa sebesiya kumonopause.
Abezempilakahle bathi isifo lesi kasibulali kodwa sidala ukuba umuntu angahlaliseki ngoba kwesinye isikhathi uyabe esenwaya okungapheliyo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kwesinye isikhathi abanye abalesifo lesi bayahlinzwa esibhedlela ukwenzela ukuthoba imithambo ekhukhumalayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ubaba uNdivali besicela ukuthi next time mali kuyithuba lokuthi ngifake imbono yenu ngalokho elalikhuluma ngakho. Ungaphiwe lakhe ithuba masiliphelile thula. Angene lo ongenayo ngesikhathi wenisakhuluma umoyo ubaba umqondisi uthulile. Wakhuluma wena ma umoya sefuna ukuthi la angena akhuluma nsixokozela angazi kumbe indlela esebenza ngayo kuzami le ukuthi lisebenza ngokuxokozela ma ngoba usuza ngokuvala le nto yethu ngoba sekhuluma iqiniso ngoba alifuni ukuthi eliqiniso kuzayo ngoba wena ula mntu wakwaziyo ukuthi usebenzela izayo khona khona lokhu nje ukuthi ukuthi i-EFF Zimbabwe kungcolisa igama le nge-EFF kamalema ukuthi usebenzise ngoba wena umuntu wezanu wena kula mntu wakwaziyo so ngabe kuya ngami ngabe ukuthi lesimalema uyakuvala ungalisebenzile igama ngoba wena umuntu wezanu usebenzela iphathi engabantu abalenhliziyo ezimbi abasolisa abantu abezibhaba abukwanguma sengala kubulawa ephumule emadodeni.
Yes, Studio 7, Studio 7, njani bathandekayo. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7. Hayi siyamthanda lonke, silithanda. Simthanda lonke basaka ku Studio 7. Yes. Sidlana ke siphendule kurumo kamoyo lwendimani. Siyabonga kakhulu ubaba umoyo umqondiso moyo. Thina njengathi singabathwakazi. Siyabonga kakhulu umoyo ngoba usivula amehlo, wasibonisa indlela eyaphambili. Hayi sibonga kakhulu iqhawe umoyo leli. Ende yonke into ayikhulumayo umoyo thina nje special singabantu bamthwakazi. Hayi siyayivuma kakhulu, siyayibonga kakhulu ngoba yinto embona ngathi izosiqhubeka thina abantu baseNdebeleni. Bese ngithi ngapha onDibande kanti vele wayengavele avele ayekhona ngale right state ukuthi yena vele ngowe ZANU PF ngoba siyabazi ukuthi siyabeza ukuthi yabantu abacindezela thina lapha emathebeleleni. So sibonga kakhulu umqondisi umoyo ingathi ngayibamba kanjalo ubaba umoyo nguye simthembileyo simbonele iqiniso lapha kithi emathebeleni. Abaningi bonke laba onDibande bebekwazi ukuthi ngabadayisi ngabathengisi. Siyabonga Studio 7.
Yalibonani basakazwa kaStudio 7 nalinjani lonke nje nabalandeli bakaStudio 7 abahlali beZimbabwe. Yazi ngile kudana kakhulu ngokuzwa le indoda ukuthiwa nguDimbari, ukuthiwa nguDimbari, ukuthiwa nguDambari, lothi ngwe-FF. Ngicela kodwa yamukele ibale iyefika kuye engxenye engazange ukusichazela kahle sizwe ukuthi uthini. Walimosha igama lephathi kamalima lomuntu. Uma lomuntu ethi yena imakhebeleleni ukuze ingasabhodwa ingaphansi kwamabandla aphikisayo utyhoni lomuntu asimtholi kahle. Uthoni lomuntu ungayethi ukwenza ingasabhodwa ingayabi la ma-development ukuthi ngaphansi kwamabandla aphikisayo. Wawina ama-MP ukuthi yaziwe ukuthi angaphansi kwa-government lo obusayo manje ngaphansi kwamnangakho. So uwancitsha i-development ngokuthi imakhebeleni ingaphansi kwamabandla aphikisayo na. Kutho ukuthi yena wathengwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live talk lamuhla sixoxa ngokwethulwe lidale le Supreme Court elithi umhlangano we MDCT Congress waqhutshwa ngomnyaka ka 2022 bawuqhutshwa ngemfanelo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye sesihloko zendaba ebezikhokhela idale le Supreme Court selinqome ukuba umnumzana Douglas Monsora kumele asuke esikhundleni sikamongameli webandla le MDCT. Amagqwetha entathele izindaba ye-Alpha Media Holdings uBlessed Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela kukhweza udaba lakhe enkantolo ye-High Court. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.